sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNkwekwezi 2021 ku Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abadika balandeli uhlelo lwe COVID-19 lockdown eKwekwe. Okulomuntu obulewe ngumkhakha wegciwaneleli elibulala ngamandla.
Lapha eKwekwe akulamahluko okhona ngaphandle kokuthi kule curfew kuphela. Abantu vele bayazihambela bezenzela ibusiness.
Lokhu abantu bedideke ingqondo ngokususwa kukamnumzana Lukumalaba esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe leZimbabwe.
Asazi ukuthi kuyozala nkomoni khona eSupreme Court.
Izakhamizi zikhala ngabakhuqhuluza inotho yezabelo ezinjengegolide lokunye.
Ngesifiso sami ngikhangelela ukuthi abantu abagebha igolide la kule indawo ngabona labo banjani bayasinika okunye.
Sokule minyaka emibili kwabhubha uDumiso Dabengwa wayekhokhela ezomvikela lamasosha ensida kubandla lezaphu lebutho leZebra. Lingakhuthwa ngezamasiko.
Siye sizikhombisela lathi abantu abadala mebebekwazi ukuthi abantu babo sesibakhombisa.
Lidlale njani iqembu leHighlanders leBulawayo Chiefs? Zalethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abanye abantu abahlala eKwekwe badika basoze balandele isiqondiso somthetho okuvalela uZulu ezindlini. Kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele India osutholakale edolobheni leli. Bathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idolobho leli lifakwe ngaphansi kohlelo lwe-lockdown okwamaviki amabili kulandela ukubhubha komuntu oyedwa eKwekwe obulawe ngumkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele India okubikwa ukuba umemetheka lula njalo ubulala abantu abaningi. Loba kunjalo kulabanye abantu abathi kabasoze bahlale ezindlini ngoba kumele baphandele imuli zabo ukudla. Unkosikazi Lethubuhle Sibindi isakhamuzi seKwekwe uthi banyeke bahlale ezindlini ngoba bayazisebenza.
Lapha eKwekwe akulamahluko okhona ngaphandle kokuthi kule curfew kuphela. Abantu vele bayazihambela bezenzela ibusiness. Abezomthetho labo sebethatha advantage ngoba somelwe khathesi ukhiphe ibribe ukuthi uze bakuvumele ungene town yesebenza. Bekungabe kube kungcono ukuthi ngabe uhulumeni wenze i-serious contact tracing.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu uyakusekela lokhu.
Abantu abalandeli umgoqo efakiweyo ngenxa yobunzima besimo somnotho. IKwekwe yonke jikelele siyabona laba abaphila ngokuzithengisela ngoba imali ingena lapha ihle iphume okubangela ukuthi abantu begcine behamba nje bengasanaki le migoqo efakiweyo ngenxa yokuthi kufanele bebone ukuthi izimuli zabo zidlile.
Kusenjalo amajekiseni ahlatshwa abantu ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 asesilela koBulawayo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlale wedale le-Executive Council yenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi umuthi osilelayo kumele udingwe ngokuphangisa.
Kulosizo ukuthi siyatshela ukuthi lapha abantu bahambile befuna ukuthi bayehlatshwa ivaccine le-COVID-19, kodwa siyatshela abantu abaningi ade behlaba idosi yokuqala bathi bona kuthiwa idosi yokuqala ayisekho, ngokunjalo kwabantu ukhayo ngathi balo ubuhlungu. Uhulumeni kakunanzele masinya ancedisa abantu ngokuthi awodele idosi abantu nxa kunye imkhuhlane esizwa kuthiwa amemetheka sokulalo futhi okungathi ubuya ufase number 3 ongathi ulolaka, kambe nxa kubuya kunje kubuye futhi kuthiwa kusela dosi ongathi asuke ento enhle. Uhulumeni kangenele masinya anceda abantu.
Umnumzana Mkhuleko Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo uthi umuthi uyasilela ngoba abantu sebezwisisile ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Government kumele izame ngokusemandleni ukuthi yenze ukuthi i-vaccine itholakale. Khangela ukuthi abantu kade sebeyifuna i-vaccine kwenzela ukuthi sivikele lo mkhuhlane.
Ekhuluma le-Studio 7 namhla emini, umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaze ukuthi uBulawayo kazange yathole amajekiseni awokuhlaba abantu okwakuqala kulawo atholakale muva. Uthi kabala lwazi ukuba bazathola nini amajekiseni la. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abedlula 1,600 630,348 sebahlatshwa okwakuqala amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebehlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu, i-273,725. I-COVID-19 isibulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye, i-1,586 eZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lokhu abantu bedideke ingqondo ngokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Inhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe labantu abambalwa okwamanje sebephanyeke udaba lukamalaba e-Constitutional Court besithi kumele kudingisiswe ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wengeza njani iminyaka emihlanu yokuthi asebenze engumahluli omkhulu uChief Justice. Abasekela uhulumende bathi kwengezwa ngemfanelo iminyaka yokusebenza kukamalaba kulandelwa ukupaswa kumthetho weZimbabwe Constitutional Amendment No. 2. Ukuze sizwe okwenzakala khona manje, sixoxe lomnumzana Machobana Ncube, igqweta elilwela amalungelo kaZulu.
I-decision ye-High Court was appealed e-Supreme Court, yaphikiswa e-Supreme Court. Lokho kusho ukuthi i-common law yeZimbabwe iyabe sitsho ukuthi i-decision leyo yama-judges e-High Court isibekwe eceleni, esilungu esithi i-suspended. Angikwazi ukuthi yikho okwenzakala yini eHarare, kodwa engikwaziyo engikubonileyo ukuthi uGwawunza nguyo ongu-acting Chief Justice. Whether uMalaba is taken time off or is on leave, asazi ukuthi kwenzakala neHarare. Kodwa nxa kuyukuthi kulandelwe khona ukuthi i-appeal iyasuspenda i-original decision, it means ukuthi usemsebenzini, kusho ukuthi isalary yakhe ulayo, kusho ukuthi yonke into imi ngalowo mumo until i-Supreme Court yenze isinqumo ukuthi iyavumela le High Court or not.
Kuyini okuza kwenzakala emthethwandaba khona manje nxa sikhangela ngokuthi usuka aphilwa-ke, kumele kwenziweni kuya phambili?
Asazi ukuthi kuyozala nkomoni khona e-Supreme Court, ngoba singeke sitsho ngokuthi kuzakwenzakalani, kodwa esiwunanzelelayo ukuthi wonke ama-judges e-Supreme Court akhona abayilabo abanye ababebotshiswa edale le-High Court. Okusho ukuthi lawo ma-judges awe-Supreme Court akhona okwamanje angeke ahlale ukuthi azwe lolu daba. Kusho ukuthi kuyabe sokufuneka ukuthi mhlawumbe kufakwe esithi ngama-acting judges. Kodwa nxa sinanzelela i-Supreme Court Act ithi ama-acting judges abavunyelwa ukuthi bahlale bebodwa, lezananzelela ukuthi i-Supreme Court iba yahlala kungama-judge amathathu e-minimum or i-maximum ye-5. Okusho ukuthi ama-judge la ama-acting angake ahlale ewodwa nxa silandela i-Supreme Court Act. Kufuze ukuthi ahlale elo Supreme Court judge ovele appointed to that bench. Okusho ukuthi engunanzelelayo okungenzakala ukuthi kuthathwe ama-judges amanye from the High Court appointed effectively to a Supreme Court, loba oyedwa loba babili, owesithathu ube ngu-acting judge kumbe babili kube ama-acting judges, ukuthi bahlale ukuthi bezwe indaba ye-aphilile. Asazi ukuthi bazayiphatha njani udaba, kodwa sibonile phela ukuthi abe-High Court bathene, so silindile abe-Supreme Court size ukuthi bazawuthi.
Umnumzana Machubane Ncube, ligqweta elilwela amalungelo kaZulu, sixoxelaye ekobulawayo. Bayakhala abantu esigabeni sebubi esabeleni seMathebeleni North abathi umnotho wabo uhuquluzwa ngabantu abangathiyi okokuthuthukisa indawo yabo. Inhlanganiso ye-Habakuk Trust ibambisana le-Studio 7 ixoxe labanye abantu esigabeni lesi. Umnumzana Ruben Ndlovu, usobhuku weNaleni Village, uthi akulantuthuko endaweni yabo loba kugcwele igolide.
Silohlupho kakhulu ke kwezegolide ezenjiwa phakathi kwezigaba zethu. ngoba izigaba zethu 1 asila clinic, 2 asila sizikolo. Isikole esilazo lokho ke inaleni yona ngokwayo sisafundela ku farm houses. Sizama ukuthi sakhe i classroom block ngama resources wona lawo awe golide.
Okuhlanganiso ye Harbor Trust unkosazana Nomsa Gumbo uthi kumele abantu abemba igolide lokunye okujiyeneyo bathuthukise isigaba sabo.
Ngesifiso sami bengikhangelela ukuthi abantu abagebha igolide la kule indawo ngabona labo banjani bayasinika okunye babhadale kumbe ama 10% endawo ukuthi lati ngasithatha inzuzo lapha sibhadale okunye okulutshwane lapha lanezasala linjani lizithuthukisa ngakho. Ngikhangelele kakhulu ukuthi ukwakhiwa kwesikolo, ukugejelwa amanzi, ukudinga amanzi, ukwakhiwa kweklinika, ukulungiswa kwemigwaqo, sikhangelele ukuthi inzuzo esiyithola khona iphume ngaphi ekutholeni igolide. Manje wena basuke abasebehamba legolide lonke bachiye futhi bebulele ezemvelo bedilize izihlahla, utshani, kusala amagodi okubangela ukuthi izifuyo ziwele.
Lokhu kusekelwa ngukansela Robert Lunga.
Siyabe sikhangelele ukuthi njengomthetho welizwe ku-devolution lati isincedise ukuze sibe lama infrastructure angana akhangeleka izikolo kakhulu esikhangelele khona even ama clinic. Ikho singani sikukhangelele sibili ukuthi abanikazi bezimayini zenza sikhulumisane labo labo bebele ngabe sebenze ezindaweni zethu bethatha igold ezining at least bebele plow back ku infrastructure ku development eyabe silawo ku community. So singathi sesaqalisa ukuthi sikhulume isikhanga nawo kusibona ngani kungani kuzahamba kuzaphumelela.
Kusukela namhla maviki wonke ngesonto sizabe silethulela indaba ezijeneyo eziqoqwe yapha ku Trust le Studio 7. Sokule minyaka emibili uDumiso Dabengo wabhubha, kulabanye abathi kumele imisebenzi yakhe ikhunjulwe ngabantu bonke eZimbabwe ngoba wanela umuntu wonke ngesikhathi sempi yenkululeko. UDumiso Dabengo wayekhokhela abesitha kubandla lezaphu lakubutho leZebra. Wangcwatshwa eNtabazinduna. Sixoxe lomnumzana Patrick Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu ngemisebenzi kaDabengo.
Namhla siyakhumbula umnyaka wesibili sitshiye leqhawe uDumiso Dabengo. Lokhu siyaphambili umsebenzi wakhe awungasawufezanga lezifundiso zakhe ayesifundisa zona lokho esizikhumbula ngoba ufika uDabengo ekhala kakhulu ngokunganakwa kwembali yamazibra, ngokunganakwa ngokulwa kwamazibra ekukhululeni leli lizwe. Into ebimqoka kakhulu kuye ukuthi imbali yamazibra inakwe. So ngilingananzelela ukuthi izibra khathesi isiphuqile yaze yafika khona nale president ya amendwa lani Veterans Act. Kungezinye kwezezifiso zikaDabengo abeziphusha ngesikhathi silaya. Ngakho ke imbali yakhe lathi njengezaphu sayefuqela phambili ukuze sifeze amaphupho akhe. Ashele umqabo sidilala ngokuthula manxele.
Umnumzana Patrick Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu besixoxa laye ekobulawayo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Indaba yomlilo inyira Congo ikhafula amalahle avuthayo kule Democratic Republic of Congo duzane ledolobho leGoma. Kubikwa ukuba kulabanye abantu asebelahlekelwe yimizi labanye asebebaleke kuleyo ndawo ngenxa yokuthi besaba ukuthi bangabulawa ngumlilo lo ovuthayo. Iqhubekela phambili imidlalo yeBasketball Africa League kule Rwanda. Kulamaqembu alitshumi lambili angqilana emidlalweni le esungula iBasketball Africa League. Umongameli Joe Biden usethule umthetho wokuvimba ukhahlanyezwa kwabantu abadabuka eMpumalanga. Umthetho lo usekelwe ngamabandla amakhulu elizweni. Okwesikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngolunye udaba olumangalisayo olokuthi-ke amantombazana asezidingela amajaha. Wonke lokhu kwenzakala enkundleni zokuxhumana ezinjengaboFacebook laboWhatsApp lokunye okutshiyeneyo. Namhlanje-ke sixoxa lo nkosazana Seludewa.
Kuyenzeka angithi lamalanga vele uthando siluthola ku-inthanethi. So vele kuyenzeka bayadinga uthando abantu, nathi singabantu besifazane siyakwazi ukuthi sikwazi nathi ukuthi siludinge siluthole. Ya, kunjalo.
Right, akusitshele sike sakubona nge ku-social media sibili xoxa labanye abantu ubatshela iqiniso ukuthi nasikhombisele ija sitshela kancane.
Ya, iqiniso shema hayi ngishilo yawujaha ngambona sahlangana nje kwenye igroup ne-Facebook ngamthanda, he was looking so nice, so handsome. Ngasho ngathi hayi uyabona lo umhlobo wenkomo zami lo lwe ngaba umkhwenyana wakodewa. Waqale sahleke cabanga ukuthi ngiyadlala, hayi wabona ukuthi hayi ngi-serious. Kumanje nje hayi si-right. Saxoxa mpela saxoxa ngase ngithi kuye mina ngizovula isifuba sami ngimtshela iqiniso. Angifuni ukuthi ngubhode ngale sikhulume nge-COVID, sikhulume ngezinto ezingekho. Hayi bhuti, mina ungishaye ngaphakathi, ngikuthandile. He was just so shocked. Waba shocked, wathi really, ngathi yes, wathi uthandeni, ngathi nje ukuba ngokwakho ngingene ithombe ezithombeni zakho ngabona ama-photos wakho. So hayi wena ngumhlobo wenkomo zakithi straight. Hayi ngihlulekile ukuzibamba ngoba ngacaba ngokuthi ngithumele umngani wami ne. Ngase ngithi hayi ngithi ngingamthumeli lokho kufana phela lokuthuma izambani, ukuthi izambani gijima laphana egundwaneni. So ngathi hayi angeke ngize ngithume izambani leli ukuthi liye egundwaneni ngoba igundwane lingafika lilidla izambani. Ngathi thi ngimlande mina straight ngifike ngimtshele ukuthi hayi mina ngiyazithandela lapho kuwe. And ebengakholwa uze wabona ukuthi hayi serious lo muntu, hayi uyangithanda.
Ye, kodwa kunjani? Kuhamba kuhle kumbe?
Kuhamba kuhle, kusahamba kuhle. Angazi noma kuzobuye kutshintshe ngoba uhalo akekho nje lapha e-South Africa naye kwelinye ilizwe.
So kodwa kujayelekanga lokho usithethe ngapha isipidi.
Hayi ngizinikile. Ngathi ngiqale ngisibala igwala ngithi hayi ngizamqalaphi nalo muntu, ngizamqalaphi ngoba ngikho lapho engize ngacabanga khona ukucela umngane. Ngabe ngathi hayi umngane ngeke ngimthumele, what if uzafika ngala ngibhode emuva bese uyamthatha ngoba hayi muhle phela umntana abantu, uzele umfazi laphayana.
Uthole inkosi yakho eh?
Hayi ngathi ngiyitholile.
Yeah, so ulicala ukuthi lizashada kumbe izakuza njani ukuthi nibonane njengoba omunye ukhatshana omunye ongapha omunye ukhonale?
Okwamanje kusase eli ukuthi sikhulume ngomshado. Okunye futhi okwenza yikho lokho ukuthi omunye ukhatshana kulama COVID, ukuhamba kuvaliwe, abantu abakwazi ukutravela. So sizokubona uhamba kwesikhathi ukuthi kwenzakalani.
Abadala bazathi vele ukukhombisa amajaha kulizilo. Akubatshela abadala ukuthi hey sokume njani?
Kwakulizilo kudala, manje akuseyizilo. Omunye nomunye uyazikhulumela into ayifunayo. Izinto lokho ezitshintsha, siye sizikhombisela lathi abantu abadala mebebekwazi ukuthi abantu babo sesibakhombisa. Siyakhombisa, sisadlali sibili, sifuna ukwakha imizi sizikhombise. Kathi ngayekela ukukhombisa, uzangikhombisa sikhathi banengamboni. Animele ngimlandela ngiyemkhombisa, abekwazi hayi kulo siso nje omfunayo.
Hayi ke sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje besilo nkosazana Seludewa ohlala khona ngale kwele South Africa. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sihlangane njalo bazalwana abathandekayo. Siqhubekela phambili ngendaba yethu yakuleyana iviki lapho esabala khona izenzo zabapostoli sahluko sokuqala sabala indima ezimbili u4:8. Ukuze sikhumbuzane sizathi njengokuphangisa sibale njalo kufundeka kanje verse 4. Kwathi ehlangene nawo abayala ngokuthi ningamuke iJerusalema kodwa nihlalile isithembiso sikayise enasizwa ngami. Verse 8. Kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwenu nibe ngofazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcinani komhlaba. Namhlanje ke ilizwi lethu ngithanda ukubana ke siphume phakathi kwezimuli sikhangele ezigabeni lapho esihleli khona. Lapho esihlezi khona kulobukhokheli obuningi labantu abaningi abajiyeneyo. Lapho sedlulela khona phambili ingabe kusemsebenzini silabo abasikhangeleyo abasiphetheyo. Ingabe kusemasontweni sila amagosi abafundisi abavangeli. Ingabe yini amabhishobu abasikhangelele umsebenzi webandla iJerusalema ke alolalo lapha khona labo kansila esihlala labo ezigabeni zethu. Sisuke lapho sila amalungu ephalamende ngoba labo balomlando omkhulu wokubana babe ngofakazi ukuthi izinto zihamba kahle. Sisuke lapho silabo mphathi ntambo bakahulumende kanye lazo ezinye izikhulu zikahulumende. Ilizwi lithi yiloo lalowo kahlale endaweni akuyo ayiphiwe nguNkulunkulu enze okuqondileyo kube lobufakazi. Ngakube ubufakazi obakhayo, ubufakazi obuzwakalayo, ubufakazi obubambekayo. Ungabi ubufakazi bamanga bokubandlululana obokuqophana obokukhangelelana phansi. Yenza into eqondileyo, yekela kwenza into engayisiyo. Ngakube ngabantu abakhulumayo ukuthi wenza kuhle izinto ozenzayo, ukhuluma kuhle xa uvula umlomo wakho. Ungasuki uye eJudiya, ungasuki uye eSamaria uye ukukhuluma izinto ezingayisizo. Njengalokhu esihlangana la kukusa kwamalanga umhlaba wonakele, abantu sebethengisa ngeqiniso, abantu kabasathembakali. Lanxa belezikhundla ezinkulu bekholisa ukubizwa amagama aqatha phezulu, kodwa ubufakazi mhlawumbe buyabaphika khona eJerusalema. Bangayabuka eJudiya, bayabuka eSamaria, kodwa lapha abahlala khona kubolile. Ubufakazi bukhomba inkohlakalo lokuzenzisa lobuhwaba lokuphanga izinto bengabelani laba. IJerusalema lelo ohlala kulo liyakhonona. Yikho la nxa usedlula kwesinye isikhathi nxa uyilokho enguqambileyo, lanxa nje uyisakhamuzi, lanxa uyini, ubufakazi kabutshengiseli ukuthi iJerusalema lakho liqondile. Lungisa iJerusalema, uhlale kuhle labanye abantu. Ngithi awukhathaleli ukuthi ungubani, ungaba ngukhansila, ungaba ngusobhuku, ungaba induna, ungaba umholi welizwe, banale qiniso eJerusalema lema lakho lelo liphiweyo ukubana uhlale kulo, ulungise izinto zingazizonakala ngoba amandla kuwe lokwenza ububi kukuwe, ngoba amandla okukhetha ulawo. Kodwa lelo Jerusalema ohlala kulo, osebenzela kulo, abakukhangele khona ukusa kwamalanga bayakubona. Yekela uye eJudiya ungakalungise eJerusalema, yekela uye eSamaria ungakalungise eJerusalema. Nkulunkulu asinike amandla lotha ando siqalise lapho esikhona eJerusalema singakayi ngaphandle. Asikhulekeni baba thixo ingcwele, sicela ubana usithengise amandla eJerusalema leli sukulo ngokushiyana kwethu, senze okuhle okuyaba yibufakazi bempilo zethu ukuzamukalika phambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. So isikhathi kona manje sezabatsha.
Lingali tshona njani mthokazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi wezandla abaziphandelayo ngesingezi bathi baku informal sector sikhangela udaba lokuthi baphila njani elizweni kulesi sikhathi eZimbabwe lisalwisana nge-COVID-19. Silo Michael Ndiweni owenhlanganiso yebulawayo Vendors Traders Association kanye lo Robson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo. Sokuqala lo Ndiweni, abantu abakumsebenzi wezandla baphila njani elizweni? Siyezwa abanye bekhala besithi ukuvalwa kwemingcele sekuphambanisa indlela abathola ngayo imali.
Ya, abantu sebesebenza ngama runners, kulabo abafuna impahla ezivela phandle kwelizwe, sokulabantu ke abagijimayo besebenza ama truck lawo, ama haulage trucks, abanye besebenza ezinye indlela ukuthi impahla zifike elizweni. So yikho sokukhona kathesi kulosizo ukuthi uhulumende sike samtshela nyakenye ukuthi amaboda kavule ngabantu baphila ngawo, kodwa ke avula okwenyanga asephinde valwa futhi njalo. Ngawo uhulumende uyalayela abantu avule amaboda abantu baphume bayithengisa impahla.
Manje Ndiweni, udaba lolu lungalungisiswa njani?
Kule ndlela zokuthi nxa evuliwe ama-shops-ke nalawa abevuliwe abe njengokuthi nxa evuliwe kathesi kunje singathi emesina njengomzekeliso kube nama-shops vele ayenzelwe abantu abazowoda impahla abavela sithi eZimbabwe belandela izinqumo ze-COVID-19. Kuyasukulungisa kwenziwe amabhoda avale abantu angabayanga. Abantu abanothileyo bayaziphaphela nje, akula mntu omiswayo nxa efuna ukuphuma elizweni esemoyeni, kuvalele thina phela abayanga zeni sokuthi sinjani siphathele indizamshina siphaphe sihambe lapho esifuna ukuya khona.
Hayi, siyabonga Ndiweni, wothi sizwe ukuthi uMhlubulo yena uthini. Robson, udaba lukhona kuhlelo uluzwile, yini umbono wakho?
Isimo lokhe sindalo, kodwa siyasebenza okuhle ukuthi sesisebenze isikhathi eside sesisenelisa ukuthi sisebenze, kodwa isimo asikajiki ngoba kathesi lokhe sisasebenza ngokusebenzisa ama-sanitizer nawo aziza inkulungwane zemali kona singakwanisi ukuthi siwathenge.
Kulula na ukusebenza elizweni kulesi sikhathi nina abakumsebenzi wezandla kumele liqhubekele phambili lihlonipha imithetho evimba ukumemetheka kwe-COVID-19?
Akukho lula ngoba into esisebenzisayo ama-thermometer lawa yokuthatha ama-temperature abiza lawo ukuthi sisebenzise ama-battery. Ama-battery aba yinto ebiza kakhulu ukuthi uwasebenzise, uzabe uwasebenzisa la kubantu abangathengiyo abasidlulelayo abadlula bebuza ama-price bazidlulele. Le-sanitizer uzabe ugezisa abantu izandla abantu abangathengiyo ngemva kwesikhathi okuphela kwelanga uzabe ususebenzisile into ongasoze ukwanise ukuzivisela ngeprofit uzabe uyitholile ngelanga.
Hayi, siyabonga Mhlubulo, othi siphe uNdiweni ithuba lokugqiba uhlelo. Ndiweni, phosela amazwi okugcina.
Sikugquzelayo ukuthi nxa kuthiwa kulandela izinqumo ze-COVID-19 uzantu basinde, awukhangele futhi indaba ama-livelihoods, awube le-balance between i-COVID-19 restrictions enforcements and also ama-livelihood. Sikhangeleke abantu abachaphayo ngabantu abangcono, kusho ukuthi abanye labantu abaningi uzulu ogcweleyo lwako akula muntu omkhangeleyo uzadubeka nje. Khonokho sokuphambanisa-ke ilungelo lokuthi siyalingana njengabantu.
Hayi, izulukandaba, sithanda ukubonga uMichael Ndiweni kanye loRobson Mhlubulo ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethweleni ohlelo lwanamhlanje. Alingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk, The Connection, 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we-Studio 7 lakukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele. Olebalisayo ngenjabulo, igama nguMaigobe. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Wezemidlalo, iqembu leHighlanders Football Club linqobe eleBulawayo Chiefs 1-0 emdlalweni weChibuku Cup. Kulamaqembu amane adlala kugroup le ekoBulawayo. Kulamanye njalo amaqembu endaweni ezijeneyo zelizwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kulabanye abantu abadika balulandeli uhlelo lwe-COVID-19 lockdown eKwekwe. Okulomuntu obulewe umkhakha wegciwane leli elibulala ngamandla eliqhamuke kwele India. Izakhamizi zikhala ngamahuquluza inotho yezabelo ezinjengegolide lokunye. Sokule minyaka emibili kwabhubha uDumiso Dabengwa, wayekhokhela ezomvikela zamasosha ensitha kubandla lezaphu lebutho lezebra. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngu-Gibbs Dube.
Siyalibona.